Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi sebeqwayise uZulu ukuthi alimuke izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe.
Kula igcwele kutsho nxa kusina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga.
Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama elizweni, utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo eziyamukelwa nguhulumende.
Ithemba esinalo yokuthi kuzahamba kahle, njalo ukuthi asinike indlela yethu sesihamba kanjani after umhlangano lo, kodwa asingabi lethemba elikhulu kakhulu.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho ukuba akhethe inkokheli elesineke.
Esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi abantu ezigabeni ezijiyeneyo zeMatabeleland South, eMaswingo kanye laseManicaland kumele baqaphele ngoba kulezulu lesiphepho elizakuna kusukela lamuhla kuze kuyefika ngesonto. Izulu leli liphehlwa ngumthelela wesiphepho esiphelelwe ngomfutho Tropical Cyclone Freddy, sona isikhangelelwe ukufikela kwele Mozambique sivela elwandle. Izanu sezomkhathi zithi izulu leli lizakuna kakhulu endaweni ezigoqela iBite Bridge, Chimanimani, Chipinge, Chiretsi, Mwenezi, Chibi, Maswingo, Zaka, Pikita, njalo lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Ngokunjalo zithi abantu kumele baqaphele njalo bengaze baphuma emizini yabo nxa bebona izulu lithwele, kanti njalo bengaze balinga ukweqa imifula egcweleyo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima iAgritech eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala nathi khathesi kuyona liviki impela viki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu eMatabeleland North, njalo sikhangelele ukuthi layena le icyclone ezayivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingaselamandla afana langapha endaweni ezinjengabomanicaland. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ikhuluma nje imfula igcwele kutsho nxa sina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini, ezinye indawo ngezikwelina kakhethi lingabuya lize ngobuningi balo, kusho ukuthi ezinye indawo kuzadoda, kumbe lo amabele lawa asevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kukaOktoba kungena kuNovemba, kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu esikunina kanye labonyawothi xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina lingawaniki ithuba lokuthi langake lichike. Nto esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni inyoni ngakho khona
okuqala ngithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani njalo asithi yisona lesele sesivuthiwe sesisoma sokuthi ukuthi nga siza sivuna leso silimo sizakhaya ngaphi lapho okuyabe kunganetheli khona lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi umanzi lokho esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa kodwa kuzihlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo babezizasa umlilo ukuthi kucwadlana nje ukuthi isigudumezile siyana siyabe simedise ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sona esesivuniweyo ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubola kodwa kusakulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi njalo yikho sithi sisalandelela sizabe sinika abalimi izixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi wohlangothi lwezokulima i-Agritech esigabeni seMathupelaland North. Lo ke sikudabalunye untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wenkayi South edalela eParliamente umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engingathanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imvula egcweleyo ngoba amanzi abe kuya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi nxa kuwukuthi mhlawumbe lapho elakhe likhona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye ezilojeni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isingindala kungenzeka ukuthi sezimane zidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungazowahlala endlini enjalo. Bese ngisithi okwesithathu-ke ngale vele lezi hlobo ezikhatshana lapho okusendaweni ezingabhalwanga khona ukuthi zibebe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe eliye khona ngayo kwenzela ukuthi isitebho lesifihle sidlule. Okwesabekayo kuyaphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuze kuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abathayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanelanga ukuthi-ke ubusuzidayi la manzi mancane ngingangena ngemota ngiyechitsha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba usugugudele ngamanzi kuye ngamandla awesiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba lengozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungaze ubone amanzi engani sehlile as long as ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usufithi inhlanhla ezivela uzabalayo akunjalo. Amanzi nxa esibeke adlula phezu kwebhoroho lanxa esebukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebhoroho lele ozalichapha. So-ke yizo izixwayiso engingazithi kwakathesi-ke abantu bazinanzelele nje ukuthi nxa sekukhulunywe nje abakuzwileyo lani ngiqaphelise linanzelele ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcina bengasabanga le nhlanhla yokuthi baphepheke eziphepheni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu baba Bebe kulolutho luyaphuma emasimini yini lo nyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibele umumbu okhahleleyo-ke kutho ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle bese kusithini abaphuzile abalo mumbu kade usisemfitshane usukhanya-ke ngamanzi njalo ukhanya ukhula so lebo yiwo abangaba-ke lobunzima ukuthi bathole kodwa njengoba ngishilo ukuthi abalimi kuqala hayi indlala-ke ingani ibacwezile. Kube sekusithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzelela isikhathi esiningi yibo laba abagcina belandele zomsipolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalimi eze emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahhala. Wena asingake sibenze lutho kuthiwa imitapo silima sindlela ebekwaso.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe oke waba ngummeli wenkayi South edalela eParliamente ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank umnumzana Akinumki Adesina ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ocubungula ukwesulwa kwezikwelede zelizwe elilazo uzaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezimqoka. Uchayele ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi batshengisa ukuzimisela kulolu daba. Umnumzana Adesina uthe uyathokoza ngokuthi owayengumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano ofike eZimbabwe ngesonto nguye ozakhokhela lumhlangano. Umhlangano lo ngowesibili kudaba lokuxazulula ukuthi leZimbabwe lingacitshelwa na isikwelede esedlula amadola angamabhiliyoni ayisithupha $6 billion esemali eyabolekwa kwamanye amazwe. Lokhu kungenzeka eZimbabwe lizenelisa ukweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Abanye abazaphatheka kulomhlangano babalisa amazwe alithumi lasikhombisa ibhanga leWorld Bank kanye lele European Investment Bank. Bazacubungula ukuthi uhulumende weZimbabwe uluqhuba njani uhlelo lokuguqula inhlelo zakhe zombusazwe kanye lezomnotho ezigoqela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi uhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba. Umnumzana Adesina wemukela isikhalazo seZimbabwe ngenyanga kaNtulikazi kuona lo umnyaka esokuthi ilizwe lesulelwe izikwelede zalo ukwenzela ukuthi lenelise kweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Ukuhlaziya ukuthi leli linyathelo elingaphathisanayo leZimbabwe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi mina singabi nethemba lokuthi uzaphuma kumbe uzaba nempumela yenzenza ukuthi iZimbabwe isikwelede seZimbabwe sikhitshwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba miningi kakhulu ukuthi sikhulumisane lalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esinalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa. Asingabe ngethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzoba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibele ukuthi abantu bakhanya njengani bafuna ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu ukuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kuyabe kule mgoqo ethile.
Uzaba lama conditions azaba khona sibili ukuthi ngenxa yesikweleti lesesulwa kumele balandele ama conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili angibona isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo ama conditions ngenxa any condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angibona ukuthi kuzakhithwa wonke masinya njalo kuzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona $14 billion abaningi ama-aria ukuthi iZimbabwe ibingabhadali. So kunama-arias akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika iZimbabwe ukuthi nxa iZimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo yiwo amanye ama-conditions azaba khona. Njalo uthi singareforma njani i-economy yethu yiwo amanye ama-conditions engibona azabe khona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumelela
isifiso esithi abantu abanyamazwe aphakathi kweZimbabwe sikhona sibili yikho sibona abantu ama-embassy akhona amabhanga akhona isifiso sikhona kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bengingela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lawo endlela leyo esayibona through i-conference le so i-conference le izanika iZimbabwe ithuba lokuthi ikhulume kumbe iphume egcekeni ukuthi yona ifunani njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumeleke kuhambe kanjani.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere uthi ngamanga ukuthi bandla le-ZANU-PF lilosekelo olumangalisayo emaphandleni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umgwaqo osuka koBulawayo usiya e-Victoria Falls uzaqala ngenyanga ezayo ukulungisiswa ngokubhadwa kwamagodi-godi. Leli phephandaba lithi abazaphiwa likontraka sebanxuswa ukufaka amathenda. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilele umahlabizulu wonke waseZimbabwe njani bakithi ngumndofu isibongo ekhaya ngisetsholotsho elizalelwe khona besembonga la kubasakazi bonke besika studio 7 ukwesethulela indawo
bese yithi mina bakithi
asithandaneni singamnandapho ukuthi MGC OCCC MRP orizano orizap tira ngakithi moizapu ngapo izapu MTC moizano izana asezeni njengabantu abafundile umgabo waqhaqa amakhanda lawa lenkomo siindaba zokutshayana iindaba zokutshayana angeke zisisendawo into esifanishane ngayo ivote ngokuhlala ngihlala e-South Africa ethepisa.
Sanibonani Studio 7 linjani lingabalinjani iindawo zonke zelizwe ngibe ngithi nami ngiphawule endabeni yezesa i-challenge esinayo ezesa ezilonga ungatshintshwanga i-mentality yakhona sizohlala sikhala ngogesi njalo nje ngoba uma kule fault especially ezesa ungakhangela amapholu lawa hamba khona amapholu ogesi izihlahla zinkulu akuvulwanga ndlela into esifala zalezi ezinzima kakhulu okuthi uma sekune fault bathresa nzima abantu bakaJesus. And again ngikhuluma ze-plumtree abayaziyo ukuthi cover indawo engakanani izesa from plumt to redwood kuyabe kuyiyo iplumt they are using one car uma kuwukuthi kune-fault komadlambuts umgwaqelwane wabona ukuthi njani uma kune-fault asiphonge ukuthi nje is too much liyazazi indlela zakhona zinjani. Ngibe ngithi ngiphosele lami okungakho i-government yethu ibe serious ngendaba yezesa please.
Linjani kustudio 7 hayi ngathi siyaphila ngapha emakhaya nangapha e-Plumtree eyi ngibabaza into ekhulunywa ngumnangagwa indoda elanembeza le kambe ma uzathi wena abantu abaphelelwe amaphemithi kababuye uzobasiza uhluleke ukusiza thina esemakhaya mina ngikhuluma nisekhaya so indlela engiyibona ngayo impilo itsheke kakhulu so ma ezasiza abantu abavela ngaphandle thina esekhaya sihloko ukusisiza umqondo othini lo bona banjani laba uzabasiza thina sehluleka thina esekhaya hayi bakithi hayi madoda lakala nembeza lawo hayi Ay, bakithi asizameni phela ukuthi sizame ukumkhipha ngevoti lomuntu. Eh, ayi phandle kwalokho kumbeni angazi ukuthi ngandlela bani kodwa phandle kwevoti ukuthi sivoteni bakithi. Sizameni sileke sizama singalahli themba. Eh, votele iqembu nje lingazathi labantu. Eh, singakhethani ngomhlobo. Ah, umhlobo ngikusisize. Eh, anga kusisize bakithi anga kusise ndawo. Ngiyabonga.
Ke ngivulise kubalaleli bomsakazo Studio 7 ngendlani basakazi. Ngithi impilo enhle njalo endendifisela yona. Ngingaqedi isikhathi nje igama nguThulani Ndlovu. Konduna osikhobokhobo enkaye. Khona lena enkaye emandebeleni. Ufuna ukuthi ngike ngiphendule lubaba okhulume namhlanje kungolwe obalise iaudio yakhe namhlanje ngikungolwe sithathu. Ubaba lo othi iCCC iyehluleka ngoba iye winayo emadolobheni kodwa bengenzela abantu abesesithi i-budget iyakuphi nje wakho ibaba ebe-budget. Mfundi ngiphendule kanje baba yeye ukhuluma ngiyakuzwa nami nginindebele njengawe kodwa into ekhona yothi wena ma ukhankasa ukhankasela i-MRP ikhankasele kahle ungabambi lapho okushisa khona ngoba uzokusha ulimali. I-budget iyenziwa kodwa abantu laba bayathathelwa into lezi ziye khona le eHarare bayebuya kusebenikeziwe imali ukuthi yenzani lokhu lengi yalokhu lengi yalokhu akusizi lutho imali yakho iyabe ingayenzi lutho ingakhona nje ukuthi ithenge nomgodla owesimende baba. Ngiyabonga mfuni kudlula khulume kube kude. Ngiyabonga khonapho ube losuku oluhle.
Studio 7 linjani lonke basakaza bahle nabalaleli abahle hayi siyabonga ke lezi ndaba ezinhle eziphuma zishisa zloke zinjalo ziliqinisi. Okhulumayo ngusichova ingolovana kunye lokhulumayo uyanxusa njalo izikhulumi zonke ezikhuluma lapha singaxabani noma singenzi lutho sifundisana okulungileyo sikukhangele futhi kuze noma sithi senze ulutho sikhala sikhala zwilinye kuraiti mente mina asibambaneni sivotele iqembu elilodwa sonke ngoba izani ilamaqhinga amaningi kakhulu njalo masehlukene vele izasichanga ukwehlukana bengithi mina kulesikhulumo esike sakhuluma lapha sithi sona hayi iCCC akulanto eyenzayo kwathini kwathini hayi ayisikho lokana kuyena MRP so laphana upresident ke ngubani ukuze abakujoinayo bakujoin ukuthi mali ngawina liwina ngubani upresident phela kodwa ma ukuthi uzathu zawina kodwa lokhu busa ngulwana ngobuza faka amasotsha endaweni yakho lapho esigabeni nyana sakule zowina khona uyabe control athi hayi ngifuna uhambe ilanga lingakashona ungene endlini uza kuyenza lokho ngoba sezuphikisa ukuthi ngiwinile mina lapha asizameni ke ngiyabonga kakhulu sihlanganeni sibe moya munye. Yabona
Studio 7 linjani lonke balaleli labo ntungameli khona ngapho hayi
siyabonga indaba lesilethela zona siyabonga indaba lesilethela zona badala kanti lapha kuthwani kuthiwa umnotho weZimbabwe ususondele thina sisemazweni sibuye asuthi uzanye ukurojwa lo lapha sizama ukurojwa la likhangela into zamashona lezi sizama ukurojwa vele kunokuzwa umuntu wakithi esindebeni umzokhulumela amashona bonana abantu abaningi umuntu yalogqibele kuqaleki isikhathi sabantu nanku barojo lokho kubhizi urojo kuthiwa umnotho ususondele uyenzele ukuthi kuyevotwa uma kuvotwa kuyavotwana into zamashona athina kuthiwazanti p f mdz bazazinceda ngani kwenzaba abantu
abasakazi ke labalandeli ke umsakazi omuhle umsakazi wethu Studio 7 salubanani salubanani lonke linjani ke ngithanda ke ukuphendula ke ukukhona ukukhulumeka ngokuthi i-CCC borulako kobulawana semathebeleni endaweni eziningi kodwa ayikho impumelelo lakho kwenza la imali yapi ukudila la abantu abanenge amashona abalizwisisi especially abantu bemandebeleni abazwisisi ukuthi izano PF irana njani izano PF bayenza babambe yonke into ayikho into engayenza as long izano PF khona ngaze kuthatha imthwakazi ke ibuza imthwakazi ayikho into engayenza imthwakazi izano PF sekhona so asikhipheni izano PF kuqala let's deal with izano PF first then konke kuzolandela step sokuqala singasithatha eZimbabwe is to get rid of Zanu-PF.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi izulu uZulu kumele athandazele ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho lokuba akhethe inkokheli elesineke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshwe ngabafundisi abeCatholic Bishops Conference eyokunanza usuku lokugcotshwa komlotha wangolwesithathu bathi indlela engenza ukuba leZimbabwe libe lokuthula inhlalakahle lemsebenzi ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula. Baveze ukukhathazeka ngokuqanza kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukubopha labo abalombono oyehlukene lokahulumende. Umfundisi Travis Moyo wale inhlanganiso uchasise kabanzi ngale inkuthazo yabo besungula isikhathi selenti.
Lamhlanje siqala isikhathi sokuzila ebandleni elikatholika. Amabhishobhu abayibo abelusi bebandla basiphe incwadi esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Uqhubeke ethi kumele uZulu weZimbabwe akhethe inkokheli ayaziyo ukuthi ilothando kanye lozwelo.
Utsho okuningi ngalokho esiyikho langezifiso zethu lalapho esifuna kuya khona. Kasikhetheni abaza kusikhokhela okweminyaka emihlanu ezayo, abalozwelo, abalesineke, abananzelela izinswelo zabantwana beZimbabwe. Umkhokheli oza kuletha inguquko, oza kusiphathisa ukuba siqede ukungatholakali kwemisebenzi.
Okusekelwe ngumfundisi Simbarashe Maringosi wakoBulawayo.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Incwadi le yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ilotshwe ngabafundisi beRoma ababalisa uArchbishop Robert Ndlovu oweHarare, Bishop Paul Warren oweMtare, Bishop Radolf Nyandoro oweGweru, Bishop Raymond Mupandasekwa oweChinoyi, Archbishop Alex Thomas owakoBulawayo, lo Bishop Raphael Ncube oweWange. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu elilesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama eZimbabwe, utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezizamukelwa nguhulumende. Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.